bona kuqakathekile ukuthi akhulumisane nobaba upresident Ramaphosa. Isizathu singukuthi uMnangagwa yena ngokwakhe kaboni ukuthi kuleli lizwe sokonakele. Njalo sonke siyazi esintwini ukuthi uma kunokuphikisana ekhaya sasidinge uMnamnankunzi uyabe ungumuntu ongathathi icele kodwa ezama ukuthi ahlanganise labo bantu abaphikisanayo ababalwayo ekhaya.
Babankomo nanso lilo ubona njani lolu daba?
Esikwaziyo thina umhlaba wonke ukuthi kwaba upresident ubaba uED Mnangagwa akazange ayale ukukhulumisana nebandla le-MDC. Into ekhona ukuthi bona yibo abangafuni ukuthi babe ingxenye yenkulumo ezikhona lamanye amabandla akhona okwazakalayo ukuthi akhontesta kukhetho oludlulileyo. Ubona abafuni. Yibo iqiniso elikhona ubaba uED Mnangagwa akayalanga. Singazi ukuthi bona ngemizamo ukuthi badinga abanye abantu bangaphandle kwamazwe bazame ukuthi kube njani.
Kuthiwa buyani kupolati Makhumalo kanti libalekelani?
Kambe mhlonitha kungitshele shuwa ukuthi uliqinisa lokuthi wena silabantwana ababili owakho lowami. Owami upase u-grade 7 owakho wapasa u-form 4 sesisiya ku-graduation. Ubususithi wena hayi Makhumalo bisa owakho umntwana lanxa epasa u-grade 7 azograduata ku-form 4. Kanti ipolati leyo okhuluma ngayo mhlonitha wami sizahlala njani? Kukanti bonke laba bakupolati akula lo yedwa olomeli wephalamende ephalamende ngaphandle kwamakhupha lobantu ababili thina kulabantu abayi-130. So lapha sifuna ukuthini?
Kuthiwa likhuluma lamazero kupolati babunkomo.
Into fanele siyivume siyazi sonke yikuthi khona kule constitution isinikelo sombuso angitsho esikhona eZimbabwe asiqamba ukuthi akube lezinto zonke lezi esikhuluma ngazo namhlanje. Lokhu luthando lwebandla eliyabe lithela wina lathola ama-seats amaningi lathola upresident ukubana likhiphe isandla sothando sokuthi kuyasikhulumisane. Asikho ukuthi khona isemasi kumbe yinto yokuthi abantu fanele bafose, but lokhu kusenzela ukuthi ubaba upresident Mnangagwa ulothando lokuthi akukhulumiswane. Ibandla le-MDC eliyababuthanisa alibuye lihlale phansi lungisensi sonkeni siyabantwana bezimbabwe. Iqiniso elikhona ukuthi vela lapha kwaba lo muntu oyedwa owawina i-election nguye nalo okufanele ukuthi khona abe nguye ofaka singathi imbono yokuthi ilizwe lingabuswa kanjani.
Asivumelani babankomo. Ngikubuza umbuzo olula, ngithe mina mina lawe silabantwana ababili owami ufake u-grade 7 uNkomo wapasa i-form 4 asithi kwaNkomo upase i-university sokule-graduation la. Wena Nkomo usuthi kimi Makhumalo yisho umntana wakho ka-grade 7 abuye e-last lapha azograduate. Ugraduate angaliphi yena engafikanga e-university? Umbuzo wami mina awusoze ukuthi wena umntwana wapasa u-grade 7 niyohambe eya-graduate e-university. Thina sithi ephalamende silabameli ephalamende abaningi ukwedlula bonke laba abakupholati ozero laba benu bepholati. Sekuqakathekile ukuthi kubuye izano le-MDC lababuthanisa kuhlaliswane phansi sivumelane ukuthi hhayi lapha sizoduke fomele sikhulumisane umlota. Sokuthi sikhulumisane umlota asidingeni uMnamnankunzi, sivumelane uMnamnankunzi wakhona. Hatshi ukuthi njengoba ngezizane liyinike yini selidinga uMnamnankunzi yini futhi selisitshele ukuthi kuyanini sikhulume.
Nanso baba uNkomo, kwalani ukuthi ubaba uMnangagwa ahlale phansi lo Chamisa ngaphandle kwepholadi?
Lokhu yakho kuyidimandi. Yabona into okuthiwa idimandi nje sicela ukuthi yene sidlule ku-election kwaba kule constitution yelizwe eyo esikhokhelayo. Ayitsho ukuthi uma umsebenzi wawina thatha laba bantu laba abantu. Iyona ikhuluma ukuthi osewinile nguye okhokhela ilizwe. Ngokunjalo lo osewinile sethe wonke umuntu ongabe mu-grade 7 lalo ose-university lalo ongaphi yani lapha sihlale phansi ngoba laphana singene e-ground phela ngalinqoba. Ke imbono yenu yonke elinayo sibona ukuthi lizo singalijikisa kanjani. Okudingwa ibandla le-ZANU-PF yikuthi i-MDC ekhokhelwa uMabuthanisa ayibuye layo sikhulume singabantwana bezimbabwe sonkeni.
Ukuyipetha Makhumalo, ungathini kuzulu weZimbabwe okhangelele kubaba uChamisa lo Mnangagwa ukuthi babe yibo abathola isisombululo kudaba oluhluphayo?
Zizalana zaseZimbabwe, izanu isisibulele sikhuluma kunje nje kasishi asiyezibhedlela amafutha enqona zomlilo vele kawabambeki akelingitsheli ukuthi nxa kuthiwa siyaziphonadi sabona sekenjenje ziphonadi omakhuphe seligqoka amasikafu ezane kanti ngizagqoka njani isikafu sezane wona sithi iphonadi ngumlami bankulu yikho thina sisithi kunzima ukuthi singene lapha ngoba bona labo zero benelilabo laba abakuphonadi ngabantu bezane
kuyiphethe baba unkomo
umongameli elimthethileyo zizalwane zezimbabwe kayananga ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane njengoba lizizwela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubabuthamisa abafuni ukuthi babuye etafuleni zizalwane zezimbabwe